i-intimate water contact strategy yiyo esiyenza yokwakha khathesi leyo i-program isenza campaign le-Izalo PF sikhangele esingathi ngama first time voters ngama virgin voters sikhangele njalo laba kade belahlekile sibaphendusa ekhaya sikhuluma labo kakuhle.
Ungathi lisebenza kuhle yini, alithuseli abanye abangasibo bebandlala iZanu PF? Njengoba siyibonile nje nemibiko isithi abantu bayalisaba ngoba lihamba liqoqoda iminyango lidinga imininingwane yabantu abafuna ukuvota.
Imibiko enjalo akusoze iswelakale. Ungabona imibiko enjalo iswelakala ukuthi ukuthi asisebenza. Ifazi yasebenza yona ilabantu esingathi ngamavolontiya ayi-4200 ilizwe lonke. Kutho ukuthi nge-constituency labantu abangamajumi amabili esibafakayo ukuthi besincedise ukwenza lo msebenzi. Abetiseli bantu bayekhombisa abantu, so akula muntu ongayekhombisa esetisela umuntu. Bahamba ezindlini besiyacela usekelo. Bayafana lalaba esingathi ama-watchtower behamba labo besiyajumayela kumbeza becela information about umuntu. Akutho ukuthi kumbe bafuna ukuyisebenzisa ukuriga, bebafuna ukwenza nathi ngama-records ethu ukuthi sibe kwazi ukuthi lo usebenze njani, uhlangane nobani. Bacinisile nxa besethi sihamba izindlu lezindlu, liqiniso lelo yiyo i-strategy yethu.
Ungasichasisela nje ngayo inhlanganiso leyo e-Forever Associates of Zimbabwe ukuthi kungani yabunjwa, njalo lokho elikwenzayo likutshela bani? Engathi li-reporter kubani, njalo kungani lifuna ukusekela ibandla elibusayo?
Mina yimi umongameli we-Forever Associates of Zimbabwe Trust. I-FAZ ba-reporter kimi. So ngalokho okwezanu PF lathi siyakuthatha sikuhambise ku-Commissariat Department ebandla elezanu PF ngoba siyi-affiliate yezanu PF. Siyancedisa nje izanu PF, asiyi izanu PF kodwa sincedisa izanu PF. I-organization esayiqala singabatsha sisesikolo eseSolus University singama-student. Injongo yethu ngeyokuthi abatsha labo bekwanise ukuqalisa amabhizimusi abo. Abatsha bengakhangeleli kuphela ukungena umsebenzi, labo beqalise amakampani abo, labo bebebanye bebambane esingathi ngama-groups. Sasiregister i-trust ngo-2010 nomnyaka ophelileyo sakubana kufanele ukubana siregister i-private limited company eyiyo esikhangelele ukuthi ibe i-group of company. Kumele sibe nehlombe elebandla elibusayo ngoba siyabona kulenhlanganiso eziningi ezifana nalezethu eziphusha i-regime change. Nalathi sifuna i-regime continuity. Ngokufuna i-regime continuity sathi kungcono lathi sibe ku-ground njenge-trust. Asikukampenela ibandla elibusayo, sikampenele ubaba omnanga ukuthi ewine ama-election ka-2023. Engawina ama-election kwenza amakampani esikuwaqalisa ephumelele. Ngingathe ngikutshele khathesi ukubana sesirejiste i-telecom company eyabe ikompyutha labo i-connect, njalo sesilama-application okumele compete labo WhatsApp. Actually angcono kule WhatsApp. Silelinye ihlombe lethu esilikhayeleyo njenge-trust elisincedisa ngelokhu zokuncedisa abantu abadubekayo nominye imisebenzi etshiyeneyo eyenziwa ngamanye ama-NGOs okuhlanganisela ama-awareness, ama-anti-drug campaign esiwayenzayo, ukulungisa imigwaqo esiwenzayo, ukuyakhela izindlu laba abayabe bephanjaniselwe ngama-cyclones, lama-political violence siyancedisa, intandane siyancedisa eziningi kakhulu elizweni. Yikho esiyikho khona e-Forever Associates of Zimbabwe Trust.